Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 5 Mbimbitho 2025-24 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yes, sibele kuseni lamhlanje ngo-7 o'clock lapha engikhona lapha kwe-Sidwal 46 eyalentona eVirginia. Kunabantu abalutshwana abakade abasebenzekolile kusiyafika u-11 o'clock.
Izizalane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries lokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluthiwa yi-Super Tuesday.
Kuloku kufanana ama-sanctions lokho ekhona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi ayethulela ilizwe ngomongameli ugovitela ilizwe.
Lamukelwa ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika lokuyekethisa izijekeziso zenotho kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kodwa ngasikhathi sinye eqinisa lezo ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo bakhala ngokuthi ngazikhathi eziningi akula ukuba lempilo engcono nxa bengaphathekanga kumkhuba wenkohlakalo osubhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries lokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Izolo oncintisana lomnumzana Donald Trump kubandla lama-Republicans unkosikazi Nikki Haley uze wanqoba okwakuqala kulolu khetho. Kodwa elokho esilela emuva kakhulu ngoba elamavoti ama-delegates angamachumi amane lantathu, 43 kuphela. UTrump yena uselama-delegates phose afika amakhulu amathathu, 273. Lanxa umongameli Joe Biden engamelanga ancintiswe ngabebandla lakhe, ukhetho lwebandla lama-Democrats lalo lilomcimbi wokugcizelela ukuthi impela nguye ozamela leli bandla. Intatheli zindaba iStudio 7 uGibbs Dube ube sesigabeni seVirginia lapho okube lokhetho khona.
Yes, sibele kuseni lamhlanje ngo-7 o'clock lapha engikhona lapha kwe-Sidwal 46 eyalentona eVirginia. Kunabantu abalutshwana abasebenzekolile kusiyafika u-11 o'clock. Kukhuluma nje besilo unkosikazi Stephanie Sanders onguye okhangela okwenzakalayo lapha. Kazange athi ukuthi indaba kusenzakala konke lokhu, kodwa ngokutho kwakhe ukuthi hayi kwabuya nje koko lapha lalapha, kodwa ngethemba lokuthi abantu bazoba baningi ngokuya kwekhathi. So ngikhuluma nje laba abantu nxa bengena bahamba lapho kuvotwa khona, bafike beveze ama-identity documents abo. Bawenza khonokho bakhuluma ukuthi bavotele ibandla leli. Babuzwa umuntu atsho ukuthi ngumademocrats kumbe ngumarepublicans. So khanya sibili kungani kulamadlabuzane babili ukuthi bevotele umuntu abamfunayo. Okunye njalo kunazelele lapha kanti kulabomama abaningi ababuya bezovota. Nxa ukhuluma labo bathi bona abafuna ukukhuluma kakhulu ikhonokho kwe-abortion, bafuna ukuthi bangene kubalot. Batsho abanye njalo xa bebuya lapha bakhuluma ngokuthi umbuso ongazani kulakho ongaba khona lapha ungawuphambanisa. Ngakho-ke kumele umuntu wonke kodwa balutsha labantwana abasakhulayo kumbe ngithi abatsha abasebefike khonapha kuze kufike lesi sikhathi. Kodwa-ke hayi kuvotwa nje abantu bekhululekile, akula kugita kumbe lokhana okutshaya itoyitoyi kumbe ukugqoka izikipa kumbe imakawusi athize. Lapha abantu bakhululekile.
Wona amapholisa ayabonakala yini eduzane lakhonapho kuvotwa khona?
Lamhla khona vele angizange ngibone ipholisa elilodwa lisondela khonapha. Nalaba abangazani baphila ngokuthi ababoni bebezingenela khonapha abaye beziqhubana lezi ntsha zabo hamba umuntu ayenzayo aphuma khona labanye bama wheelchairs kulendawo lapho abantu abavotela khona befike bevote kungela umuntu abancekayo amapolisa loneli lodwe lokudlumuza akulalutho lapha kanti
ngokubona kwakho bazaba baningi yini abantu abazavota kumbe ukhetho lolu luzaba labantu abalutshwana kakhulu
laba ukuthekinzwe ukuthi ngokwenzakalayo abantu ngokubuya makamkam akukhanya ukuthi kungachina kube njani kodwa ke ngokukhuluma lami ngokukhuluma labantu abayibo abakhangela ukhetho lolu bathi kungenzakala ukuthi abantu bagcine bebanengi kodwa bangani basolasola labo kodwa bavunyelwa ukuthi bakhulume abafisa ukukhuluma ngakho so ke khonapha ke uthi singathi ukuthi uyangena kubantu abangani lapho ekhethweni lolu asazi nxa sesikhangele ilizwe lonke singazi ukuthi kuyahamba njani
uGibbs Dube yintatheli zindaba yeStudio 7 obexoxa icingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Melela wakhe kukhatshana. Mina ngibona ngani eWashington DC ngabantu abamvotele bebona lokho kwenziwa nguTrump eWashington DC ngabantu bakhe. So ngabantu abaseduzane lohlupho olwalethwa nguTrump abalusisisayo abavotele umama lo. Kodwa kuseyaphambili amboni ukuthi uzayawina. Angawina kwezinye indawo but kasozathole enough delegates to make his ukuthi abe yinomini.
Ukuthi kukhetho lwalamhlanje umbona kukhona indapha angadobha khona indawo ezifana labo California esizwa khona kuthiwa lakho kugcwele ama-Democrats engadobha yini?
Hayi. Angiboni mina ukuthi abantu abacabanga ukuthi ama-Democrats angavotela umuntu oyi-Republican ukuthi aze awine. Ngoba singakhohlwa ukuthi uNikki Haley intwalayo ulamaphutha akhe layo. Amenza ukuthi ama-Democrats bengekela lokumvotela ngoba bengamboni alternative engcono kulo Trump ngoba nxa ungumdemocrat ngumdemocrat Republican is a Republican kodwa nxa befuna ukuthi bekhona abanye abafuna ukuthi bahlukumeze uTrump bangamvotela uNikki Haley but angaza mbona ukuthi angawini
khona kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump elamacala wonke la alawo njalo lo mbuso wakhe abantu bawubona ukuthi wawunjani kodwa befune ukumvotela
lapha ku ovala lapha asiye yedu Trump olomcabango njengomcabango wakhe kushuthi banengi abantu abacabanga njengo Trump abalaphe emelika abazibona izenzo zika Trump izenzo ezibukekayo mina ungangibuza angesaba u Trump zangawo mina okungesabisayo ngabantu abavotela u Trump abalengqondo zika Trump because Trump yena yedwa is an individual. But silabo makhelwane, silabantu esihamba labo ezitolo, esihamba labo emachurch, esihamba labo zonke indawo, abalengqondo ezibona ngani kuthiwa izinto ezenziwa nguTrump ziright. Ukuthi ungathethisa umuntu kuright, ungamthatha umuntu nje phakathi komphakathi umlengisi, ungacreate-a into nje iphuma ekhanda lakho ingelaqiniso uyifake bayivume beliqiniso. Ungambona umuntu evuma izinto ezinjengazona lezo, uvele yena ulakho wakha lakho. So umhlaba lo kawuladubo lukaTrump kuphela uludubo labantu bona laba abasupport Trump but I don't think there is majority abangayenza ukuthi Trump awini.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Abebandla lezanu PF laba kuhulumende bathi ukwesulwa kwezinye izijeziso ebezisetheswa amalunga aleli bandla ngelemelika izolo kuveza sobala ukuthi uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. Kodwa ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi abangakunanzeleliyo ukuthi izijeziso ezintsha eziqheliswewo emulini ka Mnangagwa labanye bakhe ngumongameli Joe Biden wele Melika zingaba zilukhuni kwedlula lezo esezikhijiwe. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi usesule izijeziso ezazetheswe amalunga ezanu PF lamankampani amanengi yimelika kusukela ngomnyaka ka-2003. Kodwa uphinde wethesa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abalichumi izijeziso ezintsha phansi kohlelo lweGlobal Magnitsky Program ngoba esithi uMnangagwa uloke esephula amalungelo oluntu futhi ephatheka kumisebenzi yenkohlakalo efana lokuhuquluza inotho yeZimbabwe egoqela igolide lamadayimana. UMnangagwa uba ngumongameli wakuqala emhlabeni jikelele ukujeziswa iMelika phansi kohlelo lweMagnitsky Program. Abanye abetheswe izijeziso ezintsha iMelika izolo lezi bagoqela umkaMnangagwa u-Auxilia, umsekeli kaMnangagwa uMnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe, usomabhizimusi olobudlelwano loMnangagwa uMnumzana Kundakwashi Tagwirei lomkakhe kanye lamankampani amathathu akaTagwirei labangane bakhe agoqela eFossil Agro leFossil Contracting. Ngakolunye uhlangothi, umthetho ojezisa iZimbabwe ngokuyivimba ukuthola usekelo lwemali kumabhanga omhlaba oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, iZidera, owapasiswa iPhalamende yeMelika ngomnyaka ka-2001 ulokhe ukhona. Le kukhanya kuyinto engananzelelwanga isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana, yena ogijimele enkundleni ye-X izolo ngemva kwesimemezelo sikaBiden waloba ukuthi ukwesulwa kwezinye izijeziso kuveza ukuthi uhlelo lukaMnangagwa olokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. UMangwana uqhubeke wathi izijeziso ezintsha kumele zesulwe, okungamazwi ethulwe njalo yisikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira. Ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule laye ulombono ofanayo.
Kulokhu kufanana ama-sanctions lokho ekhona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi ukuthi ayethulela ilizwe ngoba umongameli ugokuthikela ilizwe.
Ilunga le-TRIPC uMnumzana Swithan Chiroza uthi lanxa befuna izijeziso zesulwe, izenzo zeZANU-PF zenza lokho kube nzima.
Ama-sanction avele abakhona susela 2001 and lokhu sikhanya ukuthi kwesinye isikhathi angayenza ukuthi abantu beZANU-PF bekhothamisa amakhanda bebe lenhloni elokhu abakwenzayo ukubhidlisa inotho yeZimbabwe.
Okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi kuhle ukuthi ezinye izijeziso zisusiwe, kepha uthi kuzaba nzima ukuthi iZANU-PF yenze izinto eziqondileyo.
Ngemva kwalokhu kasikwazi ukuthi bathi uma bengasayenzi kahle bethi kuyini okwenza bengavusi kahle.
Isikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-US State Department uMnumzana Matthew Miller uthi besule uluhlu lwezijeziso ezindala basungula ezintsha ngoba kuluhlu oludala bekulabantu abaningi asebabhubhayo kanti labanye sebasuka kuhulumende weZANU-PF. Usenetha weMelika uMnumzana Jim Risch laye uthi lanxa esamukela okwenziwe nguBiden ufuna uhulumende weMelika aqinise umthetho weZidera ukuze ajezise iziphathamandla zeZimbabwe kalukhuni ngoba zilokhe zisephula amalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Lanxa uhulumende ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi achiyane lenkohlakalo, baningi abasakhulayo abathi lokhu akulula ngoba ukuze abantu baphile ngendlela engcono ngezikhathi eziningi bazibona sebebanjwa ngamandla ukuphatheka emkhubeni wokufumbathisa ukuze baphumelele. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo bathi uma ungafuna ukuzenza wena olandela umthetho ngempela, iyakubulala indlala ngoba sokufuna ukweqa ezinye iziga kulezi nsuku ukuze umuntu aphile kuhle. Untanga wokobulawayo umqoqi Ncube uthi umnotho welizwe okhanya lokhu ubhidlika yiwo bangela ukuthi kube lokukhwabanisa okwesabekayo ngabontanga.
Uyafunda umuntu aqede but uzathola ukuthi akawutholi umsebenzi. Khona lokho wodwa kudala ukuthi umuntu ahlabe le ngqondo zokudinga imali. Xa sedinga imali usesebenzisa ezinye indlela ezingayisizo. Okusekusekhanda lomuntu omunja yibugwelegwele. Why? Because udinga imali yokuphila.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Kudakwashe Zulu uthi konke nje elizweni sokufuna ukuthi ufumbathise ukuze uthole uncedo masinyane.
Indlela zokuphila yonke into sokumele kube imali. Ungena lapha ukhipha imali, ungene lapha ukhipha imali. Lokhu kuza kubonisa umzekeliso ukuthi ungahamba esibhedlela kubompilo uzathola ukuthi abaningi bakhona odokotela bakhona ngabafana abancane. Uze ungame lainini umzala wakhe sifa kumele ukhiphe imali. Uye ezithupheni kumele ubekwazi ukuthi ukhiphe imali uthole isithupha. Uye e-VID uyenza njalo.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alamacala enkohlakalo ekuzunga eliphakameyo ngoba emazweni alikhulu lamachumi ayisishiyagalombili 180 awacubungulwa ukubona ukuthi bunganani ubugwelegwele kiwo nyakenye. EleZimbabwe laphuma lekukhulu elilamachumi amane lasishiyagalolunye 149. Lokhu kwenzakala kungenani lokuthi ingalo kahulumende elwisana lesifo lesi eZimbabwe Anti-Corruption Commission isilamazinyo njalo isisenelisa ukubopha ukuthi njalo kule mthethwandaba ethile eyabekelwa ukuthonisisa ezenkohlakalo kuphela. Phezu kwalokhu kule ngatsha e-ofisini kamongameli e-Special Anti-Corruption Unit elwisa ubugwelegwele. Ubhekimpilo Ncube osakhulayo osebenzela kwele-South Africa uthi endabeni leyi udiwo lufuze imbiza.
Ontanga sebebona ukuthi ngcono labo bazisize ngobusela, bathi inkalifu zunina. Ungazama ukuthi usebenze ngamandla awufiki ndawo. Ikhoke xa ngikhangele ontanga kathesi sebebona ngathi yindlela yokuzithuthukisa abuleyini ngoba ukhangele into ezikugombolozeleyo ngeke ubone okungaphandle. So kuseduze labo kathesi ngabantu abatshontshayo banothi. So i-corruption so ngathi i-national anthem.
Istudio 7 izame ukuzwa ukuthi yona iZack ithini ngalolu daba kodwa bebengakaphenduli imibuzo abayithunyelweyo saze saya emoyeni. Kodwa bahlala bekhankasela ukuthi loba ngubani otholakala elecala lokuhuquluza kumele abotshwe. Umqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukulwisaba lokungathembeki e-Transparency International Zimbabwe umnumzana Tafatswa Chikumbu uthi kunenye okumele kwenziwe ukuze ubugwelegwele buphele kwabatsha kanye laselizweni.
So it is very important to invest in young people for them to actually
umumo omnotho kumele ulunge ukuze inkohlakalo iphele. Abasakhulayo kumele batholise imisebenzi eqotho ukuze bengahugeki ukwenza ubugwelegwele. Ukuthi njalo kufuneka ukuthi imicabango yethu njengoZulu itshintshe sibe kwazi ukuthi inkohlakalo iphazamisa isimo sethu kanye lokubuyisela ilizwe emuva.
Ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholejini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi ukuqeda lolu dubo abadala yibo abalomsebenzi wokwenza.
Yekuzabatsha baqonde ukuthi abadala kumele beqale beqonde bona balungise umthetho, balungise ilizwe, kuliswe i-corruption. Abatsha bakubona ukuthi i-corruption into engozi, nxa bengabona abantu besemajele nge-corruption, bebona abantu bezahlekelwa zimpahla bethathelwa ngoba besenza i-corruption. Kungabenza bengathatheki nge-corruption. Kodwa nxa ukuthi i-corruption yiyo into ekhanya ilula kumuntu anothe abonakale, hayi kuzoqhubeka kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi ubugwelegwele sobungene egazini labontanga okwenza elakusasa lelizwe lingakhanyi ukuthi lizabe limhlophe na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ngamanyathelo okubeka umthetho olawula inhlanganiso ezizimeleyo we-private voluntary organizations lanxa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye ezilwela amalungelo oluntu zisithi umthetho lo uzaphazamisa ukusebenzisa kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, njalo usephula ilungelo lokuzikhethela inhlanganiso zokusebenza lazo. Idale le-Senate lavotelwa lumthetho ngonhlolanja nyakenye, njalo Mnangagwa wabisela umthetho ePhalamende esithi kumele uguqulwe, kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi okuguqulwayo lokhu akuphathisi lutho. Inhlanganiso ebonango kulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Amnesty International, ithi umthetho lo ungabekwa uzakwenza ukuthi inhlanganiso zonke ezisebenza zizimele ziyabe sezingasenelisi ukusebenza eZimbabwe nxa zingabhalisanga njengama-PVO. Umphathintambo ugatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela umsakazo weStudio 7 ukuthi umthetho lo uzama ukumisa imisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kanye lokumisa ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kucacile ukuthi ibandla eliphetheyo lifuna ukubana bonke abantu every time kungaba lokhetho kungalakhetho abantu eZimbabwe behlale bethukile, abantu beZimbabwe behlale bengabantu abesaba. So yona lowo umkhetho we-PVO siyakwazi ukuthi kakhulu ama-civic groups wajayele ukukhuluma kakhulu ngamalungelo oluntu, amalungelo oluntu kakhulu ayephulwa ngohulumende, ama-NGOs ahamba ayincedisa abantu, ahamba ayenza i-monitoring yokuthi uhulumende ibandla njengoba selavotelwa izithembiso lazithembisayo liyazigcwalisayo. So ngalokho liyafuna ukuthi livale wonke umlomo, so yikho lizama ukuya lemithetho enyembezelayo ezenza kungabi lo muntu ozakhuluma ngokuganga kwayo, ngoba bona eZimbabwe bakwanisele ukudiliza i-opposition, sebedilize i-civic society. So kuyasala kungasela umuntu okhulumayo ngokuthula kwamalungelo oluntu lombuso.
Ngesikhathi kule mibuzo leyi uJustice Minister uZiyambi Ziyambi sathi simbuza wathi yena umthetho lo bayenzela ukuthi balwisane labahlamuki kumbe i-counter-terrorism kanye lokuthi bamise ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zezimele. Lokhu likubona njani?
Ukungenela kwezombusazwe abakuthoyo yikuphi? Uma bethisela abantu imizi bengabaniki indawo zokuhlala, abantu abayibo babafakayo besebenzisa ama-land committees abo besebenzisa osobhuku, abantu abavotileyo imizi abayaziyo ukuthi ikhona. So namhlanje ngenxa yokuthi abantu masebenze khona lokho abantu abazaba phambili ukudokumenta lokukhuluma nge-violation le ngama-civic groupings, yikho sebebuya layo naleyo ndlela yokuthi bencindezele kungabi lo muntu ozakhuluma uma sokubuswe kubi. So mbona ngazathi yikho Ziyambi Ziyambi ukuthi i-counter terrorism, ukuthi abantu bengajaba ukuthi kuhle bangamasela yonke nje inkemba abayenzayo kuyakuthiwa yi-terrorism kumbeni ngama-western influence people.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ukwa manje sengidedela emuva ngelichia ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elithumele nge WhatsApp.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, uInnocent Ndivane umbuso khona manje uyamjabulisa ngoba uInnocent Ndivane uhlala esola amaqembu aphikisayo anjengabo Triple C. Uyabe siyazibuza ukuthi yena ke kodwa uyaphikisa uyenzani ngoba nje uma ubhekile uInnocent Ndivane nje ujabulele umbuso wezano okhona uyamjabulisa. Angiboni ukuthi ukhona umuntu mpela olengqondo mpela ongatshonela landela nalabo Innocent Ndivane ngoba kuyabe kufanele nje uthi ube segcekeni uhlule uma ulandela uInnocent Ndivane uhlule landelela izano ngoba vele izano yilana uyamuzwa nje lo bekhuluma.
Siyabonga Studio 7 Sibingelele. Ilizwe alisela zinduna, induna esiyayisisele ethi ekhona manje induna uMathema lo Ndiweni kuphela lokho kunye konke sokuyichakazisa zezano zodwa akusela zinduna oyisiba lawo abantu izizinduna lemuva le manje lokho igenge lokho sokukhula lokho osokwathatha izikhundla zakoyise into zezalo zodwa lezi akusho zinduna konke lokho abantu kumele beku-understand izinto nje esezigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise izisu njenganje egenge naleyo kuthi komsaka labogibizigawulo sokufanana nje into eyi-one konke lokho kumele abantu bokukonje boku-understand ngiyabonga uma sengakobulawayo ephumule emadokini
Studio 7 linjani basazi lonke bakastudio 7 ayibungukuthi namandla chuma hayi ngiyalibingelela kuStudio 7 ngithi kubonga indaba le sinikeza zona ngithi ekhaya esilabhuzi ngibingelela umama wami unakakholeni chuma sengibingelela unkosikazi wami uSiphehle Ncube nabantu abami uAndile Chuma loBandile Chuma loBayanda loMduduzi Chuma loMestri Chuma sengizobingezela lo makazana wami umama ohambe ngiyevukula ngibingelela unasami udadewethu losasami usiphalo wami
litshona njani masaka kuStudio 7 balaleli hayi ake sibonge uNdivali Ndivali impela hayi ungubaba wakusasa inkulumo oyikhulumileyo ngesande hayi siyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabanye babalaleli beStudio 7 abesiphe imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Lani lingathumela enu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama primaries ngapha kwele Melika olubizwa ngokuthi Super Tuesday olokudinga abazamela amabandla abo ezombusazo kukhetho olukhulu lwelizwe olokumela olokudinga umongameli welizwe. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries olokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika olwezijeziso zenotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.